ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Hlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uveza unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamapulazi alithumi lasikhombisa.
Ebekhuluma nje ichitha isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi ayibhondi lamandla.
Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi amukele abantu.
Angilamandla okukhuluma ngalokhu, kodwa kukuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uveze unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamapulazi alithumi lasikhombisa. Ekhuluma lomsakazo weCapitalk FM eHarare izolo, uMnangagwa uthe uhulumende uphakathi kokuxwayisisa abathola amapulazi amaningi ngenjongo yokwaba kutsha. uMnangagwa uphendule imibuzo eminingi ngendaba ezithiyeneyo. Kwezomnotho uthe leZimbabwe lehluleka ukungena kumanyano weRand Union ukuthi ilizwe lisebenzise imali yohlobo lweRand ngoba lingenelisi ukusuthisa imithetho yokungena kuunion le. Kodwa uMnangagwa uthe imali yohlobo lwebond iqinesaka ukwedlula imali yamazwe amaningi kakhulu nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Edwin Dlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngizwile nje ukuthi ngumuntu okhuluma esephelele imbono ongelamazano anganceda ilizwe, ngoba yena uthi ibhondi ingcono kulama-regional currencies lakho. Kodwa-ke nxa usubuza ukuthi-ke lanxa irandi liyi-1 is to 14 point something ku-US dollar, kambe abahola imali encane e-South Africa bahola amaranzi amangaki, njalo ukudla lamanye nje ama-services ame njani intengo yayo compared to Zimbabwe? Uzathola ukuthi eZimbabwe ke imali yebo kambe kathiwa i-1 is to 6, 1 is to 8 le-US dollar ibhondi leyo. Kodwa izinto ziyadura ngoba abazithega ngebhondi, bazithega ngephrayisi ye-US dollar. Yikho-ke ukukhuluma kwaMnangagwa ukhulume nje njengesothamlilo esivela khathana le esingaziyo i-economy ukuthi isebenza njani. Kuyatshengisela ukuthi abantu-ke bona ababakhokhelayo kabayazi into abayenzayo, ngoba ukusilinganisa asenzileyo akuhambelani lalokho okwenzakalayo-ke ku-ground.
Ngokuzwa kwakho amazwi kaMnangagwa, ubona ungani ngumuntu othembisayo yini ukuthi kungaba lobungcono, kumbe ngumuntu kade phonga ukukhuluma nje umotha isikhathi?
Umuntu ophonga ukukhuluma ngoba amacebo vele kabalawo abantu bezanu-PF. Kabalacebo, kabalandlela ukuthi i-economy le bangayivuselela njani. Ebekhuluma nje ichitha isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi ayibhondi lamandla. Ilamandla kodwa abantu behola malini? Ilamandla izinto ziyimalini ezitolo? Ilamandla ezibhedlela abantu bebhadala malini? Ilamandla amagesi eyimalini? Yizinto okumele zikhangele zona lezo. Ilamandla abantu bevele behola malini? Kumele ukhompare, ukhangele ama-services, ukhangele ama-basic commodities, ukhangele lama-salaries abantu ukuthi bahola malini. Ase kukhuluma nje utshaya iganga njengalokho kwenziwe nguMnangagwa.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libikwa selise udaba lokwaba imali ephiwa amabandla alamalunga edale lePhalamende lisithi lalo lifuna ingxenye yale imali. Lo nyaka ibandla leMDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lizaphiwa imali ezigidi ezintathu lengxenye i3.5 million. Lokhu kwenzakala umnumzana Chamisa ebonane exoxisana loMakhuphe okwabantu abalobudlelwano obuhle emfeni kakosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba eHarare. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Alfred Ncube saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani emfeni yakoTswangirai.
Engingakuthi ngamafitshane ukuthi thina esintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu, ngakho ke yikho sihamba sizotha ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe le nzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle, sasika kusihlwa, samukeleka, wangena uDr Khuphe wakhuluma isimboli sabakhulumisa and kwaba le church service yakusihlwa ngoba isidumu salale endlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi lamalunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance, oChino Dimba and others. Okwanidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona okwenzelwa khona umthandazo, okwenzelwa khona iseremoni yonke, amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze zepolitiki, kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo.
Wathi kuqanjwa ibizo likaDr Khuphe baba ngumsindo lokhano okungani bayameyisa, kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenela ukuthi abakhuze laye kwamehlula, wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalale lifuna ngize ngithini. Engakunanzela kakhulu ukuthi lo speaker of parliament wathethe uyakhuluma laye benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimva including umkhokheli wabo. Lingananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakoTswangirai kubhubheni umnumzana Tswangirai uDr Khuphe wabhuwa baze bathrethena lokumthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr Nicholas Ndebele obesebenzele eGarden House, ungumuntu owazakalaka kakhulu kobulawayo le Mathebeleleni. Imfa yangkhona ikhutshwe ngendlela esihloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baye emangcwabeni, wabekwa, kwadliwa, kwahanjwa. Akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga, bekunabantu be-ZANU PF, kulabantu be-MDCT, kulabantu the community members. There was that level of tolerance. Kodwa engakubona koTswangirai, imuli yakoTswangirai hayi kayilacala, kuloku ngabantu kuyabe kungabona kuyabe kubhadile kumbe kuyabe ngoba nge-first day sakufikile it was calm, nginakanele ukuthi babengananzeleli ukuthi siyabuya. Okukhomba ukuthi ngosuku lwesibili sokusiyangcwatshwa kumbe izinkokheli zabo ezahleza abatshela ukuthi hayi uKhuphe yabe khona kumele limbhuke, kuyayangisa kakhulu lokhuyana, kuyethusa njalo esintwini sakithi. Hayi, I disapprove of that.
Ye, kolunye udaba sizwa kuthiwa selihambise emthethwandaba udaba lokubana imali leyana ephiwa ama-political parties lani liyithole, kuliqiniso into?
Angila angila mandla ukukhuluma ngalokho kodwa kuqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba ngoba nxa usakhumbula abantu be-MDC Alliance last year bathatha imali baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MDCT ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye-MDCT kayibuyisele leyathathwa ngokungekho emthethweni kayibuyisele kubanikazi ngakho-ke nginakanela ukuthi unlike last year, communication was sent to the relevant offices. Lapho kudispatchwa khona imali, bayikhipha andibana nasibatshela ukuthi gabachazulule imali ngiphakathi laphakathi benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lona ngithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, endlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.
Alo-ke ngumsekeli kanobhala ubona ngenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Alfred Ncube ebesixoxa layo ecingweni ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Lanxa iningi lisithi umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo nguye inkosi yamaNdebele oqobo omunye njalo ozithi yinkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi hatshi yena nguye inkosi uqobo lwayo. Ubulelani usebonakale embuthanweni embalwa elizweni laseSouth Africa lapho avezwe khona emphakathini kumbizo enziwe ngempela sonto enkundleni ye-Berea Park khona le e-Johannesburg obekugcwele khona abantu. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Greta Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi lathi baba sikuzwile lokho ukuthi khona ubulelani ngumntwana esimuzwayo ukuthi lizinyane ubele mbizo kadelayo eSouth Africa nge-weekend edlulileyo. Sikuzwile sibili lokho. Sizwile futhi ukuthi kade othamelwe ngabantu abathile. Eqinisweni baba thina vele into zonke esizenzayo asizenzi sikhangele nje ubulelani. Senza lokho okumele sikwenze. Inkosi umzilikazi ikhona, umzilikazi wesibili uRaphael Stanley Khumalo. Nguye futhi kuphela inkosi eyagcotshwayo ikhona pha ekhaya. Ikho-ke akukho okutshintshileyo ngokuhlangana kukamntwana ubulelani eSouth Africa lezinye izizalwane zalapha komthwakazi.
Luhamba njani lona udaba lwenkosi njengoba kukhanya akukaphumeli egcekeni ukuthi kahle kahle inkosi yamaNdebele ngubani?
Akukaphumele egcekeni ebantwini abathile kodwa amakhosi amaningi asevele sekwazi. Yikho ubona uStanley Raphael Khumalo umzilikazi wesibili ekhanya nxa ungalandela kahle uzabona ukuthi wonke amakhosi kathesi ayenza imicimbi avele anxusa yena. Lakathesi kade kulo mcimbi omkhulu kakhulu okade ukhona eSouth Africa khona ngale nge-weekend yona le lapha yena akade khona ubulelane ekhuluma labantu izizalwane zakomthwakazi. Umzilikazi wesibili ubenxusiwe kumcimbi omkhulu wamakhosi okade ukhokhelwa nguhadebe owe-Revelation Churches lapho kade kubuye khona umama lo we-South Korea umuntu. Ubethumele i-envoy yakhe isithunywa sakhe esiqakathekileyo ubaba uMkhaphinyana. Ubekhona ngale. Inkosi iyayenxusiwe. Inkosi yathi hayi yona isoze ngoba iphakathi kweminye imisebenzi. Yahambisa uMkhaphinyana nge-weekend yakanade khona ukuthi amakhosi wonke kathesi nxa esenza imicimbi yawo anxusa umzilikazi wesibili okutshengisa ukuthi umzilikazi wesibili yiyo inkosi esibhekwa ngamanye amakhosi.
Alo-ke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owesendo lakomzilikazi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital obulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga ngibingelela abasebenzulu.
Yeah, hayi sibongile kakhulu ukusiphalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezinsuku?
Hayi mina ezibhedlela ngakhuluma ezibhedlela ezisebenza ngisempilo. Hayi kungani kuba ngcono. Uhulumende uyathumela imithi lokuthiwa ngama drugs and medicines. Hayi uyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe kuthiwa yiNatpharm. So ngomumo embona ngakho kule indlela abayabisa ngayo imithi xa bengaphume ekhulu bebethiya phambili bevisa imithi izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ekakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu asithi ubuyile umuntu ukuzoyelatshwa engelamali? Kuhamba njani?
Hayi okokuqala kumele ngikhulume ukuthi uhulumende seyenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho e-free maternity service. Kuzokuthi njalo wabuya wathi hayi igazi ama-blood transfusion, hayi abantu bayaphiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys, i-renal disease, wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini. Njengesibhedlela sabantu empilo nxa kuwukuthi kulo muntu oyehluleka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare umuntu ayelatshwa, akula muntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Hayi igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors. Abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo, ama-donors ngabantwana besikolo. Khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamele abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambadalo. Kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadalisa igazi engakuthiwa akabhadali igazi. Igazi i-free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime i-health levy fund. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
Ye ke sikhangele kudaba lokubhadala lapha, siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyetholakala yini esibhedlela sakho la?
Hayi lokho into ezazenzakala kudala. Thina okwakathisa hayi akula nto enjalo, njengoba uhulumende vele sethe umuntu wonke ozobeletha akabhadali. Akula muntu okufakayo endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi kumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries ama-health workers odokotela labomongikazi abeke bese bayenela ngoba ngabantu aba-skilled, banzima ukuthi batholakala. Abanye bayabe bephuma besiya kwezinye indawo, kodwa laba esilabo hhayi bayenelisakathi. Nxa kungayenzakala ukuthi uba lomuntu uhulumende asiphe abanye, hhayi singakwemukela. Bayavele bayafunakala, bahlala befuneka lomhlaba wonke jikelele, omongikazi labona labodokotela.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa abantu bakithi Mahlabezulu, sizabe sikhona sikhangelana khonapha elizweni. Siyabonga.
Hayi lathi sibongile, ube lobusuku obuhle.
Alright.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza singapha eWashington DC.
siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Esichathisela ngokuthi amalunga enhlanganiso le asebenza njani ngesikhathi isimo somnotho welizwe simikubi.
Njengebulawayo Vendors Association sizezohlelo lamasakhozi ukuthi bethayelana izimali bephinde bebolekisane bodwa. Sinanzelela ukuthi kathe sivini lamabhenki kakula mali. So esikwenzayo siyabagrupha ngama-group maybe of 10 or 20, then sebethaya-ke imali abangathi bayayenelisa then sebebolekisana for ukuthi behoda. But ngendlela esikubona ngakho asisathayi i-RTDS leyi njengobana ihlala ivuka namhla ingokunye kusasingokunye. So sesivumelana ukuthi si-adopte wona la ama-currency amanye amazwe njengama-rands lama-USA. So umuntu nxa ele imali yakhe uyahamba eyitshintsha wherever kumbe o-black market ebuye sechaya kule rand, yiye sibona engathi yiye esebenzayo ukuze bekwanise ukuthi then ngalokho ukuthi kulama ama-swipe lama-ecocash sesibona ukuthi vele noma singaze sithathe i-swipe noma i-ecocash kuba nzima ukuthi vele uyayithatha uyayitshintsha ngapho ukuthi uthole i-cash. So abantu bathele nzima la, sesithengisa sifuna yona leyo cash ngokwayo ngoba sikwazi ukuthi ningasuka lapha sisesiya ku-black market yoi.
Lapho thi liyachayelana khona utsho njengamalunga wodwa?
Ye, sikonsidere amalunga wodwa, sibagrupile ngamawadi ngamawadi, abanye sabafaka ngama-10s ngama-20 according to ngokuzuza kwabo. So find ukuthi khona like for example i-Country Park ile membership yabo mama abaningi abangafika about 150 to 160. So babuya lama-dollar i-visit which is bangena every Wednesday of the week. So babuya lama-dollar at the end of the day kuzuthi bayasebe-collect about 150 to 160 RTDS. Then imali liyana isithi stewa maybe kubantu abangu-5 or 10, idepends ngokuthi iyabe igroupu ehoda amatamatisi kumbe niyigroupu ehamba ku-cross border. So nxa sebeyishayile leyana mali sebehle begijima beseya ngako-black market beseyajinsha, yofanele ukuthi ngxenye ithi muntu ucina maybe ithola 300-400 rand. So yikho abakwenzayo. Then sibe sesiba lamanye amagroupu angathi mandutshwane laba abangathi baqinile bahle batshelane ukuthi hhayi sibuya once a week kumbe once in 2 weeks sithola ama-100 rand. Sebechaya-ke leyo mali. Ngiyakhumbula kube lenye igroupu abashayile last week banike 2 people ama-500 rand.
Abantu nxa sebethenga-ke
i-ecocash njengoba nazo sengikhulumile kathi sivela kusela muntu oyivumayo ezevenda ukuyiyamukela, ngoba ungayiyamukela kunzima ukuthi uzayitshintsha ngaphi, uyathatha ngaphi i-hard cash. So phandle lapho abantu vele abayibo abasithengelayo bathele nzima, asisavumi vele o-ecocash laboswayite. Sesibeke eceleni okungcamani yokuyimthina konokwana la mafoni sesibeke eceleni, sesifuna yona i-cash ngoba nxa uthele i-cash uyakwazi ukuyanegotiata lo tshintshayo bona laba aba-black market usuthola kuyimali yaphandle okuzothi lami ngikwanisa ukuthi futhi ngiyowoda. Ufanele ukuthi even lema-market esiwoda khona ama-vegetables ama-fruit sometimes uyethi ufika uthole imoto isithi khona mina ngodisa ngerand. Uma ngabe the reason issue engiyizileyo namhla ukuthi bake balanda enye i-market lokhuzeni sabavelela ngapha emgozi kade besithi khona kabafuni i-RTDS bafuna ama-rand kumbe nama-US dollars. So impilo yangikhona isinzima kakhulu shwa elizweni leZimbabwe. Angazi ukuthi shwa hawu besi kenu i-government vele ikubone.
Kodwa ama-RTGS lokho liwamukela?
Ama-RTGS lokhu seyamukela and ungamukela vela uhlale lawo 2 days endlini. Kumele ukuthi vele ntamba amanqandi thayisa so ngize ngigijime ukuthi ngize ngigijime ngibhotabhote ngize ngiyishini. Ungangcono ngilale endlini ngibe 50 rand yami ubeni wokuyithengisa.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ingoma kamhlabeleli wengoma zohlobo lweZim Dancehall uTalky Vibes ethi yona amantombazana ebhinga ahamba ebhunyumunyu engezelelwa ubuhle yizigqoko isithiwe nguhulumende mpela lingoma iyeyisa amadonga ebhinga ngakho akumelanga idlalwe emsakazweni kahulumende. Kodwa yena uTalky Vibes uthi ingoma yakhe ayeyisi abantu bebhinga kodwa incoma amantombazana la ngobuhle bawo. Sixoxe lomela ibhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye owethulela uhulumende isicelo sokuvimba lingoma emsakazweni kahulumende.
Gagara binga jange wakashama yuwe yuwe I African queen amuna unakare kudape nungi bai inungi zabuna unakare kudape nyukini bai African queen amuna kiske
wapara ingoma leyi abantu abangabomama abaningi abazalwa ebhinga behlala ebhinga bebehlala kwamanye amazwe batshengisa ukukhonona kakhulu ukuthi khona ingoma leyana yayingani ibakhangelela phansi ibabona njengabantu abangenasithunzi bazizwa bengabantu ababekhitshwe isithunzi ngengoma yena leyana so ngenxa yakho lokho okwenzakalayo-ke mina ngagcina sebekomplenile kini ngagcina lani sesiyafaka i-complaint ku-broadcasting authority of Zimbabwe ukuthi hhayi ingoma le kukhanya ngani iyaphambanisa amalungelo abanye be so-ke mina liyibona njani so kushouthi i-broadcasting authority of Zimbabwe layo sikuthatha-ke amanyathela okuthi ingoma le ingathathaya umsakazi.
Kodwa-ke yena uMaitaya uthi nxa eyihlabela ingoma leyo ayisikho ukuthi uyacothoza, uthi yena uyapha njengomzekeliso nje kuphela, injongo yakhe engasoyokucothoza. Uthini wena?
Yebo, ngabe kunjalo ukuthi yena wayengela njongo enjalo, kodwa impumela yamazwi akhe nxa izwakala ngabanye abantu izwakala ingani idinga ukweyisa nokukhethisa abanye abantu. So yikho okuqakathekileyo, yena angabe wayengela njongo naleyo, kodwa impumela yamazwi akhe iphetha isiba yihlamba iba yibuthuka abanye abantu. So-ke bona ngani ngaphandle kokubana lo ozwa ethumiwe engakuzwa njalo ukuqasisa kwakhe ambone ukuthi mina ungasinceda ngani.
Bakhona njalo abanye abangathi okwenzakeleyo lokho ukuthi ingoma le igcine ingasatshaywa emsakazweni kufana lalokhu okuthiwa ngesilungu i-censorship okokuvalela amazwi abantu ababe befuna ukwakhuluma okusenhliziyweni zabo.
Angikwazi njalo yabona ukuthi i-censorship yona ngokwayo mina ngithatha kusitsho ukuthi uhulumende nguye othi yena hhayi wena senguvalela ukuthi amazwi akho angadlalayo kungela any sakhamuzi kungela any citizen of that country esuke yafaka i-complaint lapho kuba civil censorship. Kodwa kulesi sikhathi sikhuluma ngento yokuthi khona kwaba lama-citizens akhongenayo ukuthi hhayi lokho okwenzakeleyo ingoma leyi ehlatshelwayo thina iyaphambanisa. So ngingazi-ke khonapho ukuthi i-state kuyabe kufuza ukuthi yenze njani nxa kuyukuthi kube nomunye othiyena ilungelo lami lapha libhanjanisiwe. Kwakufuza ukuthi benze njani bethule kuphela bethi kurayit lo-ke oyabe efake i-complaint ebese sizwa njani. Uyabona kukabili so nxa ngikukhangela mina ngibona kuyukuthi kungathiwa civil censorship but at the end of the day no kulo muntu othi hhayi bakithi ngiyaziwe ngamazwi alomhlabeni so-ke kuyabe sokudinga ukuthi kube le some kind of ibalance.
Iyo-ke ingoma esidale inkulumo ingoma kaTalky Vibes ethi yona bhinga. Isigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa ngiyaba ngikhona-ke ngomvulo ekuseni. Kusasa-ke liyaba lilo Gibbs kumbe untungameli, hhayi thina sidibaneni nge-Monday morning. Igama lami nguChris Gande, lilayo.